Babakandi, ayazwakala sibili amaphepha la lokhu ekuphuma ezindabeni lapha kusiyale uletha ukungathi kuyadanisa ikakhulu kumademokrat, ngoba nxa ukhangela indaba leyamaphepha ayimfihlo la esingathi thina namaphepha aphezulu i-top secret yelizwe, kungathi aku-Trump njalo bekukhanya ngathi icala lakhe lokuthatha lamaphepha liyamgombolozela sibili okusegcekeni. Kodwa ke nxa sokubuya kuzwakala ukuthiwa nango asebonakele kupresidenti okhona, sekungathi kuyabhixa yonke into ukuthi kanti kuhamba njani ngamaphepha. Amaphepha kungenzakala ukuthi akhona, angikholwa ukuthi engxenye abanye bangacabanga ukuthi engxenye aplantwa kumbathiwani, kodwa ke angiboni ukuthi kungenzakala lokho. Kwesinye isikhathi abantu babona ukuthi thina amaxhego siyathatha izinto sibeke laphana, ungabeka laphana usukhohlwa ukuthi khona wake wathatha into wayibeka ngapha. Siyadinga, sidinge engxenye into ikhona apha esikhwameni sami khona. Umahluko ngiwubona khonapho ukuthi khona uBiden angabe wawathatha engathi umuntu uyawasebenzisa uzawabuyisela wasewakhohlwa. Kodwa-ke lo mnumnumzana uTrump uyatshela ama-aids akhe uthi thathana amabhokisi lawo liwafake efremathineni kumbe emoteni aya emonologa, liwase emonologa, thathani amaphepha lawo lihambe lawo, ngiyawafuna ngawami. Yiwumahluko engiwubonayo. Kanti-ke njalo lanxa etholakala la akaBiden ayaphanga masinyane abuyele esiphaleni. Ulwane omunye kuyalwiswa ukuthi amaphepha lawo aphume kuye abuyele esiphaleni. Yiwo nje umehluko engiwubonayo mina phakathi kwala madoda omabili.
Wena nxa ukhangele kuyafana yini okokuthi kumele kuthathwe amanyathelo afanayo?
Yebo, njengoba ngike ngatsho ngaphambili ukuthi umahluko ukhonapho ekutheni omunye wayekwazi nxa ukhangela ukuthi thathana amaphepha lawo, amabhokisi lawo lihambe lawo. Omunye uthi hayi, mphungubona nanga amaphepha dingani futhi kwezinye indawo, engxenye ngatshiya amanye kwezinye indawo. Nambona ngathi kulo mehluko, umehluko wakhona uzamele ukuthi akusikuthi akusilokucala, kulicala bobabili bala macala. Ngiyabona kuzamelela ukuthi kucubungulwe, njengoba ipolisi elikhulu leli uGalendi selifakile enye njalo iloya ukuthi ikhangele icubungule ngalo omkhulu uBiden. Angithi yayivele imfakele uTrump owayo ukuthi akhangele ukuthi amaphepha ahamba njani, abuya wonke, asele yini amanye, kumbe kukhona amanye kwezindawo. Lakhona ngapha kuzafana, basadingadinga.